sendaba ku VOA Ndebele.
Levuka njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesithathu mhla ka 9 kumfumfu 2019 ngontungamile inkomo. Kweze kuseni namuhla.
Wakukhuluma ngendaba ze-dialogue. Abantu bamabandla, abantu bemdabuko, labantu bema-civic society, labo kumele babe khona phakathi kwakho, ngoba wonke umuntu kumele ibe stakeholders dialogue.
Umanyano wabukholo lwesiKristu uthi kumele kubonje uhulumende wenkazatho ozavusa okweminyaka eyisikhombisa kungelakhetho olwenziwayo.
Ikartel yiyo ekontrolayo. Anike lingitshele nxa amagesi ehamba ilanga lonke. Khathesi izihlahla lezihlahla seziphela.
Ibandla leMDC lithi lizakwazisa uZulu Maduze ngohlelo lwalo lokutshengisela lisola uhulumende phezu kokudilika komnotho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umanyano wamabandla okholo oweZimbabwe Heads of Christian Denominations uthi kumele kubonje uhulumende wenkazatho ozahlenga ilizwe edakeni eliphakathi kwalo ozabusa okweminyaka eyisikhombisa kungelakhetho olwenziwayo emizameni yokuqeda ukufuthelana okudalwa ikudonselana phakathi kwamabandla ezombusazwe. Lomanyano uthi udubo olukhona soluveze sobala ukuthi akulabandla ingqeyiliphi elingalulungisa lilodwa. Ngokunjalo lumanyano uthi kumele kukhunyiswane umlotha kuqhutshe njalo inkulumo zokuxazulula udaba lweZimbabwe ezizaletha uZulu wonke jikelele ndawonye. Uthi iminyaka eyisikhombisa le kungenziwa ukhetho izakwaziwa ngokuthi isabatha lapho othi kuzaba lokwehlisa umoya lokuxolelana. Inkuthazo le iphume emhlanganweni oqhutshwe izinkokheli zamasonto lezingempela viki. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umfundisi Raymond Tsi owesonto yeBaptist obengekho kulomhlangano kodwa othi uyalisekela lelinyathelo.
Wa ukuthi khona abantu bengavumelana ukuthi kwenzakale khonokho kungasisiza ngoba iproblem esilayo ukuthi khona isikhathi sonke siyenza ukhetho olwelizwe. Kulomdlawujangu kulokuxabana kulendlala kulabantu ababulawayo, so vele ngesinye isikhathi kungasisiza ukuthi kungabe lokhetho lolu because ukhetho vele kithi alula vele change singathi eliyelethayo lapha emhlabeni ikakhulukazi kithi eZimbabwe. Every time kungaba lokhetho kuyaba wesi vele.
Manje khona ukuthi bakhulumisane inkokheli yezombusazwe likubona njani? Libona ungani kungaqeda yini indubo zelizwe?
Kungasisiza ngempela kodwa into ekhona ikuthi khona kumele kuphume egcekeni ukuthi labo abantu bombusazwe loba bevotelwa kuvota abantu bangani 5 million kumbe 6 million bangaphuma bebaningi, iningi labantu kaliphume. So ukuthi khona iproblem eZimbabwe isaba ilabantu kumele ilungiswe labantu bona laba abelitshwana kuphela kule problem. Cabanga mina ukuthi khona nxa kukhulunywa ngendaba ze-dialogue kube labantu abaningi, abantu bamabandla, abantu bemdabuko, labantu bema-civic society, labo kumele babe khona phakathi kwakho, ngoba wonke umuntu kumele ibe stakeholders dialogue yabantu bonke. Ngoba ukuthi sikuthiyele kuMDC leZANPF akusize because what about abantu abaningi bangavotiwe abangasekelelawo amabandla.
Manje ezisontweni lapha nga abantu besiza bayakhuluma yini ngendubo zabo ikakhulu esezibangelwa ngezombusazwe njalo bathini bona abantu
iproblem ekhulu ikhulumo nomdzala ikuthi khona sokulokwehlukana ngaphakathi okwelizwe okuthiwa khona ama division between abantu abasekela iMDC abantu basekela iZANU-PF njoba wonke umuntu engakhuluma into ayifunayo abantu kumele bakhethe ukuthi ngowe MDC yini kumbe ngowe ZANU-PF konoko yikho okusibulalayo ngoba akusavumezi ukuthi abantu bakhulume ingqondo zabo abakufunayo kumbe oyikho khona kungela abantu abaza ukuthi khona lo okhuluma ngowe ZANU-PF kumbe lo okhuluma ngowe MDC lokho yena kumele kubulawe ngoba yikho okusiphambanisayo ilizwe lethu lisesigabeni esinje ngenxa yombusazwe yabantu bona laba abembusazwe abangenelisiyo ukubusa ilizwe so ukuthi sibanike ithuba sithi yibo abangasisiza akusela problem because yibo abaxabanisa abantu njalo
umfundisi Raymond ngowesonto yeBaptist Church obekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekobulawayo. Ibandla leMDC lithi liza kwazisa uZulu kumaviki amabili kumbe amathathu alandelayo ngohlelo lwalo lokutshengisela lisola uhulumende phezu kokubhidlika komnotho. Isimemezelo lesi siza ngesikhathi intengo yempahla iqhubeka iqonga amahlayana njalo odokotela labo bephakathi kokukhalala umsebenzi bekhonona ngeholo eliphansi. Ikomiti MDC emqoka e-standing committee ihlangane eHarare izolo yavumelana ukuthi kumele ibandla leli liqhubeke ngenhlelo zalo zokutshengisela esitaladeni lisola uhulumende lanxa like lavinjwa ngamapholisa. Ilunga lekomiti le unkosikazi Lillian Timvios utshele osithandekile mhlanga weStudio 7 okunengi ngalolu daba.
Sikhulumile sibili ukuthi umumo phandle izinto azimanga kuhle njengoba likwazi ukuthi last month i-cabinet yabo zeleyithe kwakwakhona kufanele ukuthi unkazana ehole 168 RTGS kodwa impuphu i-10 kg vele sitshaya kuma-100 and something so izinto azibambani kukhanya ngani i-cartel yiyo e-controlayo kulokuthi imali le ihambe nje ukuthi ngezelela ama doctors ihambe nje ukuthi ngezelela amagetsi bakithi alikele ingjele nqa amagetsi ehamba ilanga lonke khathe sizihlahla lezihlahla seziphela eZimbabwe la ngokuthi ishwa omama bayapheka ngani sebepheka ngazo ke inkuni nxa likhangela bakithi libona omama bethwele inkuni all over akusela ukuthi yitown akusela ukuthi ikhaya sokufanana lingangena nje emalokishini khonapha bakithi kuyazisusisi so yinto ade siyikhuluma nje siku-standing committee abadala khonapho upresident ade khuluma ukuthi kwakhona kufanele ukuthi siyenze something so abantu bazatshelwa which date and what we are going to do.
Kodwa alizange likucubungula ukuthi kuyini kahle kahle liza kwenza.
Hayi, sizabuya ngokuthi liyakwazi ukuthi kulama demo esalokhuzayo amaningi bebuya amapolisa besiyalisa abantu bethu abanye bebothwa abanye bethaywa so upresident wethu kafuna ukulimazisa abantu. Kodwa thina asingayekeli njengama leaders ukuthi siphombe kuyekela bakithi isituation inje so
okunye ke elibona ingani ngamacebo angancedisa
akunayi isilile singakwenza kodwa thina ngathi siseparliament siyakhuluma okunengi kodwa kukhanye ngani abantu labavela balaleli ende iproblem ekhona khonapha indaba yone yokuthi kwakhona imali kufanele ukuthi esebenziswayo ibe yi-dollar kumbe yiyo yone i-RTGS against the US dollar liyakwazi ukuthi vele i-common sense yangkhona vele ayikho kuyahlupha and thina khonapha ngokuthi siyaqhawulela nje akusela production elizweni leli kuthi ukuthi umuntu wonke vele nomo othengisa noma isinkwa kufanele ukuthi edinge iflower ngapi eSouth Africa uma esedinge iflower eSouth Africa kuthi ukuthi vele sokufanele ukuthi edinge iforeign currency bona bathi kwakhona khathesi kumbe bazabopha abantu kumbe bazathini kodwa kuyamangalisa because bona abathengisa imali yangkhona akukhanye nganabo la muntu obabophayo. So angikwazi ukuthi shure uhulumende no ufuna ukuthi thina senze njani. So angingakhulumi okuningi kodwa i-leadership yethu lo president wethu president Chamisa within a week or two lisez ukuthi siyenze.
Unkosikazi Lillian Timvio lilunga le-standing committee ye-MDC njalo ungumsekeli kaMgcinincebo waleli bandla. Ilunga leZANU-PF umnumzana Malaki Nkomo yena uthi imizamo yokuvuselela umnotho eqhutshwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa iphazanyiswa libandla le-MDC.
Konke lokhu ngabe kukhulunywa libandla le-MDC bangabe bebanisa lokhu lalokuyana kwama-elections nezinto ezinjani. Iqiniso elikhona yikuthi asizameni ukuthi abantu bafunde ukuthi uma i-elections seyadlula isidlulile asimelelene eminye iminyaka enjani ebuyayo. Ngibona mina ubaba uMnangagwa ugcotshiwe kusemthethweni njalo i-election wayiwila njalo usehambile ecela ebantwini bonke ukuthi bakithi Zimbabwe is open for business. Amazwe wonke nawanikade ingandlisa ufana nawo lokhu ekhulumisana nawo ukuthi asikhulumisana neni asisebenzisani kuhle kodwa okubuya kuhluphe right sizathi silungisa thina abanye bethela tshela ithebetheni uthi alungisa lokhu abanye bethela ithebetheni kuze hamba kuthini. Zinenge izinto ezizanywa yiZANU-PF kodwa singanazelela sezikhayela kubo-social media kubo-international media ukuthi kuyini okwenzakalayo. Abantu bakithi eZimbabwe basuke bakhulume kubi ngelizwe lethu even loba omunye umuntu ofuna ukuncedisa uzancedisa athini selina abayini abantu bakhona apha elizwe lakhona lini elikhuluma ngombuso wakhona okuningi kwangikhonekalo kungamanga kuyabe kungasilo qiniso.
Umnumzana Malaki Nkomo lilunga leZANU-PF njalo wake waba ngumeli we-Insiza South edale lephalamende. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yezimlife.com ithi iUniversity of Zimbabwe isimise umsebenzi odokotela ababili abathi udokotela Bothwell Mbuwayesango lodokotela David Chimuka ibethe sayicala lokutshotshozela abanye odokotela ukuthi bakhalale umsebenzi. Iphephandaba le-Herald lona lithi abantu abanengi bagijimele e-ofisini kamsitheli eHarare izolo ngemva kokwamukela imbiko yamanga enkundleni zokuxhumana ebisithi li-ofisi isiqalisile ukupha abantu ama-passports ngokuphuthuma. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salubonani, salubonani balaleli, ngijabulela la nikhona ngaphele bambizi isimbi emazweni. Mina igama lami nguSimeon Ncube, ekhaya ngisukela uPane eJojoro koNcube koMguza eNgombani. Isihlobo sami ngizakhuluma into ukuthi bengabe beyithanda abantu bengabe bengayithandi. Veli lizwe leZimbabwe ngeke lafa lalunga vinda one day, ngeze lenze njani lizame njani alingeke lafa lalunga. Kodwa but into elingayiyenza manje lifuna ukuthi lilunge lekele ukubandlululana ukuthi wena ulishona wena ulindebele wena ulishona wena ulindebele. That's why ubona kathesi vele kwabantu kwangikhona akusetshenziswana kahle vele ebantwini bangikhona khona lapha. Isihlobo sami sisemangweni onzima sibili ukuthi amponi ukuthi kuzalunga lapha ngoba asizameni ngamandla sibili ukuthi sizameni ukubambana singabandlululani ukuthi wena ulishona wena ulindebele. ibese mfaka lale imali le ihloko zamuntu kule imali efuna ukuthi iyenziwe imali kufana lokudlala asisekeleni ukudlalisa ilokhuzeni sithi senze imali ngoba kuyimali imali yona leyi ningaze liyenza mawufika la uyithwele kwamanye amazwe angokungena ebhenki uyitshintshe bakutshe ukuthi imali liyayaziwa so linale litshe ukuthi lingabantu ukuthi lenza imali kathi wayi lisenza imali yenu kuphela ukuthi ayingeni le mabhenki kwamanye amazwe ayingeni langapho isebenza lokhali kuphela kwenziwa yikwini khona lokhu ihlobo sami nyalicela ukuthi alike lizame ukuthi libone ukuthi liphakamisa ilizwe ngendlela okufanele ukuthi liliphakamise ngakhona bathwele nzima abantwana bezimbabwe zithwele nzima izizalwane zezimbabwe so lingabadala kusanze kufanele ukuthi libone ukuthi livusa umnotho wezimbabwe labonga abazali bami lebehlobo zami labana bami labangani bami njengidala mina angikhuluma okuningi kakhulu ngoba ngakhuluma okuningi zathukuthela ngicine sengiphuma esporweni igama lami lokugcina hlobo zami ngidala phansi ngobandlululo
lotshani mfakazi lotshani bafakazi ngapha lokhulumayo uThimoyo la eSouth Africa la ePitoli into le yenziwa ngomnankagwa naleli bandla lakhe into isiphatha kabi iyangirara kakhulu mina ubaba unjani angana ezelo uma abantu bafa ubaba unjani angana unembezi uma abone abantu bafa bahlinzwa ngathi imbuzi yena uyadla nenkosikazi yakhe nemndeni wakhe bayaphila badla baphila kamnandi adala yena mnankagwa ukuthi yena unezwelo ngabe evumile dala ukuthi mina ngihlulekile banifuna ukubona ukuthi lo muntu akanazwelo akanandaba nelizwe lasezimbabwe khona lapha masibhekisise indaba yegugurakwenti yena uye umdali wenkinga kusho ukuthi igazi nokufa kwabantu nokuthatha umphefumulo wabantu into zakhe lezi mina futhi ze ngizohlole into enye futhi lapha yena uChamisa uyahazi vele ukuthi abantu bebandla le-MDC sigcwele la eSouth Africa akeze la azenze ama-meetings uzihlalele le ekhaya uhlala nabogogo angithi thina sishiya abadala nabogogo akaze lakithi
Salubonani lonke balaleli ba Studio 7 awekhulumayo ungqabuthi eBotswana isuke ekhaya kuselupane endamuleni yazi le ndaba eyenzakale eZimbabwe leyazizisa ubuhlungu kakhulu kanti lenzani shale sihlupheka kanje emazweni lingangaphrebe ibhizi eZimbabwe lesidla lesutha lihamba lisahlala emephalamende likhulumisana khonapha lezinto eziqondileyo lisezinto ezingelampumelelo yazi likanyile kodwa lini uyazi nalo-ke ngihlala ngikhuluma uyazi ngifuna imali yami yadliwa yi-post office seliqalile kade esilithi selifuna ukutshintsha futhi okwamabhondi kwenu lokho selifuna ukusidlela futhi imali khonapha ngiphethe kumbe i-12,000 bond engiphethe ngesandla sami lapha eBotswana ngiyazi lakho uyakufa ngicina sesikulahlele etoilethi lakho igemeni leli yenza khonapha ezimba kati lenzani vele ezimbakho
igama ngobheka impilo kwadlamini ebengithanda ukukusho nje kakhulu ngezimbabwe nje bengithanda nje ukubheka nje isimo somnotho esingathi siyantengantenga kakhulu new generation esh ayibonanga lutho like mina ngeminyaka yami esh lana ezimbabwe angisebenzanga ndingibuhlungu ngalokho ngendaba zabantu besitshonyeni kakhulu esh yibo abahluphayo singathanda ukubheka nje emsebenzini qoshwa ungena abangena amatshona bathatha umuntu from home emakhaya so iy'ndaba ezifana nalezi esh so hhayi kubuhlungu lokho kubuhlungu sibili ngoba esh umsebenzi ekhaya ngiyabonisa even namanje kusho ukuthi uma ngingazabe khona amakampani ma ungabe ungesindebeleni angeke ukwazi ukusebenza mose bazohamba bayafuna umuntu wakibo le emakhaya le iy'ndaba ezifana nalezi sibuhlungu thina ungasebenzi ekhaya sisebenza lana kwamanye amazwe sigcina singazi nokusebenza kahle ngibona singazi ngokusebenza kahle ngendaba ezifana nalezi ukuthi sisebudeni
salibonani kustudio 7 mina igama lami ngu-Adolf Shaba Mina ngizibuza ukuthi iZimbabwe iyapi lokhu ikhokhelwa ile mpuputhe ngumnangagwa lababhururu bakhe, ngoba kukho lapho abasisa khona, ngoba ngendlela izinto esizitshengisa ngakhona sibuyele emuva, ngoba i-inclusive government yayenze umehluko omkhulu kakhulu ezweni lakithi. Selikhanya i-direction, likhanya lapho elalisuka khona, likhanya ukuthi lathi silalapho esiya khona, zonke izinto zihlelekile. Manje sewusithethe kwasibuyisele emuva. So ngizibuza ukuthi i-4 years lezi ezizayo izwe lethu liyabe likuphi?
Labo-ke bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko mlaleli kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ababona ngenyamazana zendle kwele Thailand bathi kufe indlovu eziyisithupha kulelo lizwe ngemva kokugalula phakathi kodonga ngesikhathi zizama ukuhlengana. Uphenyo olwenziwe inhlanganiso ye-American Heart Association luveza ukuba abantu abafuye izinja baphila impilo ende ukwedlula abangelazo. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili eMelika. Umongameli Donald Trump izolo ulobele amalunga ebandla eliphikisayo elamaDemocrats edale lephalamende eleCongress ewazisa ukuthi kasoze awaphathise ngalutho kuphenyo lwawo phezu kwecala amethesa lona. AmaDemocrats ayaqhubeka ngemizamo yawo yokususa uTrump embusweni ngoba emethesa umlando wokwephula umthetho ngokudinga ukungenela kukamongameli wele Ukraine kundaba zombusazwe weMelika. Umongameli Trump ulobe incwadi le ngemva kokunqolongwa kweziphathamandla zikahulumende wakhe ngamaDemocrats ukuthi zize kupha ubufakazi edale leCongress phezu kwecala aletheswayo. Ukuhlaziya lindida sixhume isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika eTexas, umnumzana Gary Twala Jackson.
Kuthiwa imbuzi nxa iphakamisa umsila ungabuzi ukuthi ngeyini, khangela ngaphansi komsila uzabona ukuthi ngeyini. Okwenza ukuthi angabi lesifiso sokuthi aphathisane labo kuyini, into ofanele ukuthi sizibuze yona leyo. Nxa kuyikuthi yena asikho isizathu sokuthi akwenziwe le impeachment, indaba enqabela abanye abantu ukuthi balethe ubufakazi phambili, indaba enqabela abanye abantu ukuthi bakhulume labanye abantu bababonise izenzo zakhe ezimbi.
Njengoba esala ukubaphathisa abebandla lamaDemocrats kucwaningo lwabo, ubona beqhubekela phambili njani?
Kufanele baqhubekele phambili. Ukuthi baqhubekela phambili kanjani akubalulekanga. Okubalulekileyo yikuthi nxa wena mnumzana unkomo kungathiwa watshontsha imbuzi zikathwala zikhona lapha esifayeni sakho mbo wazigcinisa komfowenu oyakhele ngaphetsheya laphana, kasike siyebona ukuthi esifayeni sakhe kunjani, ake sike sizixaze imbuzi lezi ukuthi zingabe zikhona yini. Wena ubususala uvikani xa usazi ukuthi wena izifuyo owazeva kothwala kazikho esifayeni sakho, kazikho esifayeni somfowethu somfowenu, wesabani ukuthi babuye bazoqanza ukuthi sikhona yini lapha? Ukuhle uvele uphike ukuthi abantu bazokukhangela bazoqaza ukuthi kukhona okubo kwenzileyo. Yibo ubufakazi bokuqala bona lo ufihlani kanye. Ufihlani uTrump. Nxa ngelacala ngabayekele bakhangele. Nxa ngelacala ngabe kudala wabanikeza imininingwane yonke ephatheleke lama tax returns akhe. Kodwa uyawasihlelani.
Uthi abakuzamayo lapha abebandla lamaDemocrats yikumgenqula embusweni njengekhulu ngoba lokhe bebuhlungu ngokubanqoba kukhetho luka-2016.
Ususu so ebukhosini ngoba akusuye umuntu esingathi kubantu bonke esilabo abangabe besikhokhela kube nguyo phezulu kulabantu engathi balama skills ngibe ngathi balolwazi knowledge of leadership monza no Trump wangena ngendlela angena ngayo esingeke siyichaze kodwa kusobala ukuthi sewehlulekile umnumzana uTrump izenzo zakhe kayisizo zomnumzana ongakhokhela ilizwe kulobucili kuTrump yikho efihla ngiyabuyela futhi emuva ukuthi mnumzana unkomo nxa kuthiwa wena webe iy'mbuzi zikathwala bese sithi thina kasibuye esibayeni sakho yingako wena usala ukuthi sizokhangela ukuthi lezo mbuzi okuthiwa uzitshontshi lezi zingabe zikhona yini esibayeni sakho kumbe emadlelelo akho kumbe emasimini akho uvele wale wena uvikani
izizwe zomhlaba ngokubona kwakho zithini nxa zibona yonke inyakanyaka le eyenzakalayo emelika
kuyayangisa ngoba singananzelela sibuyele emuva hayi khathana futhi emaduzane uTrump nguyothe amazwe ezwekazi le-Afrika ngama-shitholes ngendlela abakhokheli bemazwekazi e-Afrika abenza ngayo ezenza yena ngathi yena ungcono esenza ngathi yena ilizwe lakhe lingcono kodwa sokuvelile ukuthi lakuye ngapha hhayi kulobuchapha uchapha obuphezulu futhi obukhona obenzakalayo sokumthelela amahloni
Umnumzana Gary Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika.
Moya ohalalelang, ntseriletse kihlafela maneti, Spirit of the Kusyongo and the Matibilikan, Mati Revolt against us, dear remains of Robert, Dogobuza Libeswa, Moleman Tuse, Vaskanswaya Poso, Hakiri Kote said yes, so bury him at once, Liza Sibulalisa nge PP. I will not control my buccal cavity and hold myself even in the face of death. I do not mind the constant visitor with eternal reminders and alarming messages that we are all temporal products of sex here on earth. Lati sisazodlula kulelizwe, but for now, akele imngcwabe aphele lizasibulalisa ngeBP. Who is not a product of the womb, temporally on bed and internal or regret? We all last minutes on earth and permanent in the graves. Whoever thought the bones of Palako will now permanently kya kya vada clanking in collision, eyeball to eyeball, bone to bone with the bones of the son of Bona, the ritual ridden remains of the father of Bona, Umkabe, the matabelan and the nightmare for over 5 decades. Latis is as of Dula Gulelizwe, but for now, Agelim Nobe Apele, Liza Sibulalis and EPP. We are in a de jure collapsing state, a de facto moment of madness, carnivorous kingdom. Mugabe alive, Mugabe dead. He is still the Mugabe of the Kukuraundi clan. Yes, even posthumously, his modus operandi remains. He still controls, hounds, and torments all of us. Mugabe is now chained the ghost in the cemetery called Zimbabwe. Sesipiles Pazpazi, a number 6 is Pogas Pila. We are all unfortunate miscarriages. Our default liberation struggle was a flop. Tina says that Lula Gulel is a silocracy in Kenket and Jay. All because of Mugabe was in our spiller. Lina Bantu was a good time on our Zimba. Again, in our Pele, Liza Sibulalisa, near BP. We saw it coming, a liberator turned villain, and upon death, turned a saint, an icon for others. Dear Nelson Comrade Chamisa, Wamba Tia Wamba, are you seriously directing Democrats to idolize and endorse a Kukrawundis as an icon? Can your predecessor honor you with a Nobel Peace Prize for such an act? Vuga Mokeni, Pinyaska Tswarabana, even in his death, Mugabe still beats Amachinja, left, right and center, 10 Karagutinya. Agele Mnwaba Pele, Liza Sibulalisa, APP. Up to today, his remains still roam and ramble around the Republic, presiding over the opposition parties, the coup military party. Mugabe rules over the rituals and all reasonings on how to be laid to rest. The Second Republic is equally discombobulatedly compromised and held at ransom on how to rest the remains of
Mugabe. Inkondlo yakeke lapho ethi the remains of Mugabe. Siyabonga namhlanje iFacebook yethu imshina yethu isebenza kuhle siyalibona kuFacebook VOA Ndebele Vasco Nyaningwe Moyo utwana livuka kanjani msakazi Aaron Dube lawo tilivuka kanjani msakazi siyabonga siziphetheke ngebe zihamba phambili Umanyano wabo kholo lwesiKristu uthi kumele kubunje uhulumende wenkazatho ozabusa okweminyaka eyisikhombisa kungelakhetho olwenziwayo. Ibandla leMDC lithi lizakwazisa uZulu Maduze ngohlelo lwalo lokutshengisela lisola ukubhidlika komnotho. Kwanele likhumbule zikhona ezakusihlwa ngowa-first seven na mina lani asibeni sonke kusasa ngowa-first six. Olivalelisayo nguNtungamilinkomo. Tshone kuhle.